izolo uMasipala kaSigidiza ukwenze izimali ezibhadalwa nalabo bonke abalemthova kumbe singathi ngesingisi ama-computer online pass wakhweza izimali lezi nge-percentage ehlika yona ku-140%. So labo ama-computer operators bathumezele abantuleli babo ukuthi bahlale phansi la lomasipala bacele ukuthi hhayi i-140 iphezulu kakhulu, kungcono iyehliswe ifike kufiga engcono ukuze bona bangalahlekelwa izimali nebhizinisi. Noma kathesi bathi bona izinto kazimanga kakuhle emgwaqweni, njalo bayabotshwa lamapholisa lokunye okunjalo. Kodwa umasipala uyalile wathi hhayi, thina sesigazeta lawa ama-prices kade sesibonile konke lokhu ukuthi izinto ziyahlupha njani njani. So kuthi yona leyo i-140% increase ihlala ikhona. So bona babuyela futhi basehlala umhlangano bodwa ama-commuter operators nabana, bavumelana ukuthi bakhuphe izimoto zabo zonke emgwaqweni. So namhlanje ekuseni sivume esikini za izinto zingamanga kakuhle, abantu baphuzile emsebenzini, abanye bacine sebengahambanga emsebenzini namhlanje. Noma kade kungiyela izimoto kade zithwala abantu, abanye baqalise befuna ukuthwala bekade bengakomplayanga nalokho okwavumelanwa ngabanye. Kodwa sibone ama-rank marshals nabanye abasebenza kuma-commuter online pass kade sebe-organizile-ke kodwa nezinye izimoto zetshaya nokwehlisa abantu akade begadiswa kwezinye imithova ekade ifuna ukuthi ithwale abantu. So kunesokusithi abantu kade sebethwala ngama-private cars, kodwa ama-private cars lawa abanye kade besaba kutho ukuthi abantu abaningi bacine vele sebephuza ukuthwalwa kumbe abasazange baye emsebenzini. Namhlanje
ukhulume ngamakhombi lama-minibus abathwala ngamabhasi ke
kathesi abantu abamabhasi sebebalutshwane balutshwane kakhulu. Amabhasi a-aplaya i-road airfare malutshwane njalo amaningi akhona kasiwabonanga. Mbona zathi bona labo abalamabhasi kade behlaba njalo ukuthi njengoba amanye ama-commuter online pass imithova kade ithawa yeyo kade ithwala abantu, nabo kade besaba ukuthi bangathawa kumbe amabhasi abo angagcina esehliswa noma i-situation kade isingamanga kakuhle. Vele khonaphana kuphela municipality ema-ofisini labo kade bepong ukuthi bangabona ikhondi khonaphana bayitshaye kade bebuthene khonaphana bonabo abasebenza le mithova betshaya la manye ama-passengers ukuthi lifuna ukuya ngaphi lina, yelani ezindlini kabuya mithova lapha. So i-situation yakhona kade ingamanga kakuhle.
Amapholisa wona-ke kade ngaphi ngaleso sikhathi?
Amapholisa uyabona lapha eZimbabwe amapholisa ethu ayakufuza itheni nasengena edrobheni kade ngibabona abaningi kade begcwele kuma-roadblocks bemawunte ama-roadblocks, kodwa baphindlile ukufika lafike vele izinto sezi-out of hand abantu sebethawa abanye sebelimala. Yikho okushiye khona amapholisa baphuzile ukufika ukuthi bancedise.